Soku izika disendaba ku VOA Njebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mngela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesine emhlaka 1 Mabasa 2021 uPresident Jeremiah. Endabeni zethu namhlanje,
there must be a clear distribution plan. Ukuthi mele siyekwazi ukuthi lama vaccines abakhandileyo endaweni enje emangayi. Mele siyekwazi abantu abasebenza khona phana basebenza ebangayi. All those information needs to be there.
Incwadi zezempilakahle zithi lanxa incimeka imizamo kahulumende yokulwisana le-COVID-19 kusesekuningi okusamele kwenziwe ukufundisa uzulu ngalolu bhubhane kanye lejekiseni yokuzivikela kulo eye-vaccine.
Imali esihola incane iphe esiyitholileyo ngenyanga ngiphede edlulileyo ihle yaphela singakabhadaleli yonke into esiyifunayo, ama-school fees abantwana asenelisanga ukubhadala.
Izisebenzi zikahulumende kweZimbabwe zihlangene lomqhatshi namhlanje bekhulumisana ngodaba lweholo phansi kwe-Council e-National Joint Negotiating Council. So kuhlatshwe abantu abazinkulungwane ezingamashumi phose athoba minembili ijekiseni ye-COVID-19 vaccine eZimbabwe kusukisela lolu hlelo luqalileyo ngenyanga kaHlolanja. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ugatsha lwezempilakahle lubambisane lohlangothi lokuhanjiswa kwezincwadi olwezimpost ukusungula uhlelo lokuthengisela uzulu izitampa ezifakwa encwadini ezilemfundiso nge-COVID-19. Esungula lolu hlelo okusemthethweni umsekeli kamongameli onguye njalo umphathintambo obona ngezempilakahle uMnumzana Constantino Chiwenga uthe uhlelo lolu luzadlala indima eqakathekileyo ukufundisa uzulu ngokuvimba ukumemetheka kwe-COVID-19. Ilunga lenhlanganiso ibona ngezamalungelo oluntu e-Citizens Manifesto uMnumzana Ashley Phunye utshele uMike Hobe we-Studio 7 ukubana lanxa eyincoma imizamo kahulumende yokulwisana le-COVID-19 kusesekuningi okusamele kwenziwe ukufundisa uzulu ngalolu bhubhane kanye lejekiseni yokuzivikela kulo eye-vaccine.
Thina oqakathekileyo ngihlala kahle yabantu ukuthi i-health yabantu ibe prioritized in the nation. So now in this crisis that we face, I think it's very important ukuthi abantu labo bekhuthazwe ukuthi bethathe i-vaccine. La uyakwazi esintwini bathi yeke uthathe idonsi lihambise emfuleni ukuthi liyenathe amanzi, liyasuka linganathi nxa lingafuni. So it's a matter of information ifike ebantwini, it's a matter of confidence.
Njengoba uthi kumele kube lokuthembakala phakathi kukahulumende kanye lezizana lezeZimbabwe ukuze uhlelo lokuhlaba abantu iJackson lokuvikela iCOVID-19 luphumelele, bengicela ukuthi uchasisele abalaleli ukuthi yena uhulumende ngokwakhe kumele ayenzeni ukuze abantu baqale ukuthemba ukuthi uhlelo lolu luhle njalo lujonge ukuthuthukisa impilo zabo.
There must be a clear distribution plan. Ukuthi mele siyekwazi ukuthi lama vaccines abakhandileyo endaweni enje emangayi. Mele siyekwazi abantu abasebenza khona phana basebenza ebangayi. All those information needs to be there. People can trace through and see ukuthi kuyangathi. And even making it easy and simple in learning language. Mele kutranslate into Ndebele, into Shona, and into various languages, including sign language.
Funye, zikhona inhlelo ezenziwa lugatsha olubona ngezempilakahle i-Ministry of Health besebenzisa i-Twitter page yabo kanye kumaphephandaba kahulumende, besebenzisa njalo imisakazo etshiyeneyo kahulumende, nsuku zonke bekhipha imibiko etshiyeneyo besebenzisa indima ezitshiyeneyo bechasisela uzulu okwenzakalayo elizweni okumayelana nge-COVID-19. Kuyini okunye okumele kwenziwe nguhulumende ukuze abantu bathole ulwazi oluthile ngokumemetheka kwaleligcikwane kanye ngamajekiseni akhona elizweni avikela ukumemetheka kwaleligcikwane.
I-government kumele investe ukuthi information iyefika ebantwini. Information awumelanga iphele ku-social media, awumelanga iphele ku-Twitter, ngoba balutshwana abantu abakwazi uku-afforda idata lokuthenga elokuthi benzele ku-Twitter lakubo-Facebook. Lutshwana abantu abakwazi ukuthenga idata leyo. So ngithi mina i-government labalaba abaku-authority kumele lithathe that initiative, because this thing is very important. It is affecting lives. Abantu bayafa yini, abantu bayagula. So kumele ukuthi i-government behambe njengalapha nxa becampaigner, they must take this as serious as their campaign. So that everyone gets to know, everyone gets to understand ukuthi siyangathi, kuyangathi. Njalo mayrepublish i-plan, a clear plan yokuthi bazadistribute njani. I-plan elesikhathi, i-plan ama-budget akhona ukuze ukuthi be-transparent. Ngoba siyakwazi ukuthi kunendaba eziningi around corruption and, you know, ama-funds elahleka. So that everyone can follow abantu benayidile, abantu bekwanise ukuthi nawo bethathe ivaccine yabo bekuthaba ngoba bekwazi i-information balayo and bene-confidence to the entire process.
Mnumzana Ashley Phunye, lilonga lenhlanganiso ye-Citizens Manifesto. Lapho ke limuzwe ixoxa ecingweni lo Michael Obe we-Studio 7 eseHarare. Sokuhlatshwe abantu abazinkulungwane ezingamashumi phose afika athoba minwe mbili 76,995 ijekiseni ye-COVID-19 vaccine eZimbabwe kusukisela lolu hlelo luqalileyo ngenyanga kaNhlolanja. Sebezinkulungwane eziphose zifike kumashumi amane 36,882 asebefunyanwe bele COVID-19 lokhe leli gciwane liqhamuke eZimbabwe nyakenye ngombimbitho. Abazinkulungwane ezingamashumi phose amathathu lanhlanu 34,686 babo bengabagule basila kulomkhuhlane osukulele abedlula inkulungwane lengxenye 1523.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz shortwave.
Izisebenzi zikahulumende weZimbabwe zihlangene lomqhatshi namhlanje bekhulumisana ngodaba lweholo phansi wekhansili ye-National Joint Negotiating Council. Izisebenzi zithi kazivumelani leholo elifuna ukuhlawulwa nguhulumende. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Inkulumo lezi beziphathelane lokukhuphula kweholo ukuze lihambelane lendleko zezisebenzi. Uhulumende uthi uyajabula ngendlela izisebenzi zakhe ezisebenza ngayo, ikakhulu ababalisi, ngesikhathi izikolo zivulwa. Isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Confederation of Public Service Trade Unions, eyayisaziwa ngokuthi Apex Council, umnumzana Kipson Mushangu uthi kabavumelananga lohulumende.
Kuwirirana, hapana kuwirirana kwataita nehulumende. Tinowirirana kana vachinge vachinja zvavanouya nazvo patafura yehu.
Asizange sizwanane lohulumende, sizazwanana nxa sebeguqule abakufake kutafula yokuxoxisana. Okwakhulunywa ngumnumzana Mthuli ukuthi uhulumende uzakhweza imali yikho esikutholileyo.
Gurukota rezvevashandi pamapepa nhau kuti iwo hurumende yazazenge ichitipa zvikamu zvinoita izvo makumi maviri nezvishanu kubva muzana.
Ukubeke siti vona vafuna ukurholisa ngedwa lemelika okuyinto eyaliwa nguhulumende.
Chaita kuti titadze kuwira nenyaya yekuti havasi kuda kutaura kubepa redu ratakavapa. Isu sevashandi takanyora bepa redu rine nhu.
Okwenze ukuba sale ukuvumelana ukuthi thina njengesebenzi savapha iphepha lokuba imali yethu iwa amandla esasilawo. Sibona ukuba uhulumende wala efuna ukusiholisa amadola akuleli.
Ana emadola ekuAmerica. Asi iko zvino tiri kuona kuti mari iri kuuya nehurumende iri kuramba ichingotaura nezvemari yemunhu.
Omene nhlanganiso yevavalisi A Progressive Teachers Union, umnumzana Takawafira Jo uthi bona njengabavalisi bebengamelwanga kulo mhlangano.
I think there are several issues that we want to highlight, but I'm coming from the United Front of Teachers.
Kule ndaba eziningi esifuna ukuzitsho esifuna ukukutsho ukuthi yonke into esizayikhuluma lohulumende kumele ibe labantu esibathumileyo abantu abathi sibathumile sebeswele imvumo yethu.
It must comprise of people with a mandate.
Umnyumbalisi unkosikazi Messi Chingwana Ngwana uthi bafuna iholo labo lengezwe.
Imali esihola incane iphe esitholileyo ngenyanga ngiphede edlulileyo ihle yaphela singaka bhadaleli yonke into esiyifunayo, ama-school fees abantwana asenelisanga ukubhadala, zonke izinto esizifunayo nje singakabuyeli emsebenzini asenelisanga ukuzibhadalela, ama-school fees abantwana ayedlula imali esiziholayo. Ukuze sibuyele emsebenzini lathi kumele sibuyele sigqoke izigqoko ezikhanyayo, singahamba nje kathesi sebe simadabudaba silazicathula silaziqhuku.
Uhulumende ukuthi izisebenzi zakhe zikhangelwe ukuba zibe semsebenzini ngezikhathi zonke kungena le nhlupho ababhekane lazo ezigoqela iziholo elincane ezikhala ngalo. Uthi njalo akasoze abhadale abantu abangakayi emsebenzini ngenxa yeholo, esithi phakathi kwemizamo yokulungisisa udaba lolu yikho kuqhushwa lezi nkulumo. Ngakho-ke izisebenzi kazibekezele njalo zivume ukukhulumisana, kudingwa isombululo kunhlupho izisebenzi ezibhekane lazo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Ikhomishini ebona ngokuqutshwa kokhetho eZimbabwe Electoral Commission namhlanje isungule uhlelo lokubhalisa abantu kuluhlu lwabalelungelo lokuvota elizweni. Likhomishini ike yamisa lolu hlelo ngesikhathi ilizwe lilwisana lokumemetheka kwe-COVID-19. Abenhlanganiso elwela ilungelo labavoti e-Election Resource Center, ERC, bathi bayalemukela ngenjabulo lelinyathelo, njalo kulobufakazi bokuthi amahofisi awezeki emadolobheni abalisa iHarare, Bulawayo, Gweru, Mashingo, Pindura, Lemtare asevuliwe. Kodwa umgcini sihlalo we-ERC Mnumzana Trust Manda uthi bona njengenhlanganiso abathatshiswa linyathelo likahulumende lokungaqhubi ukhetho ezihlalweni zedale lephalamende ezingelabameli kungenxa yokuxotshiswa kulelo dale lakumakhansili ngokuxabana kwenkokheli yamabandla ezombusazwe. Umanda utshele iStudio 7 ukubana ukungaqhutshwa kokhetho noma by-elections okwenziwa nguhulumende iwephula ilungelo loluntu. Izigaba eziningi zelizwe zisele zingelabameli edale lephalamende lakumakhansili kungenxa yokuxotshiswa kwamalunga awe-MDC Alliance ephalamende ngabe-MDCT labe-PDP ngemva kwengxabano yenkokheli yamabandla lawa. Abezek babike nyakenye ukubana basake bame ukuqhuba lolu khetho lwama-by-elections ngoba kungafaka uZulu engozini yokuthelelwa umkhuhlane owe-COVID-19. Live Talk lamhlanje kuhlelo asihluzeni bomama sikhangela okwenziwa ngabesifazane ekumelane nelobhubhane lwe-COVID-19. Sikhangele kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Na Courtney Ross intombi kamoyi uGeorge Floyd wafela ezandleni zamapolisa anyakenye eMinneapolis. Namhla utshele umthetho ndaba ngokuhlangana lejaha lakhe njalo lokuphila kwabo. Unkosazana Ross uthi bake baphila ngokunatha amaphilisi abizwa kwele Melika ngokuthi ngama-opioids. Uthi bagcina bewanatha okungelankawulo okwaphoza kwabaphazamisa. Kuzaqhubekela phambili ukutoniswa kwecala elethiswa ipolisa uDerek Chauvin okuthiwa wabulala uFloyd. umthethwandaba we-International Criminal Court uthi kulungile ukwesulwa kwamacala ethe sowayengumongameli wawele Ivory Coast umnumzana Laurent Gbagbo owabaleka kulelo lizwe ukuze kuqhamuke udlakela kusukela umnyaka ka-2010 kusiyafika umnyaka ka-2011. Inhlanganiso ebona ngokulwisana le-Islamic State e-Global Coalition to Defeat ISIS ithi kukhanya engani amalecatsha la asezama ukuzivuselela kwele Iraq lele Syria lapho ayesegxile khona impande angakehlulwa ngamabutho avela emazweni athiyeneyo.
Ngesikhathi ikomishini ebona ngokuqutshwa kokhetho elizweni eZimbabwe Electoral Commission isiqalisile uhlelo lwayo lokuthi abantu babhalisele ukuvota, amabandla aphikisayo athi abhekane lengxaki ngoba amalunga awo ebotshwa mahlayana engazama ukuqoqa umbuthano yokukhuthaza abantu ukuthi bayibhalisa. Kodwa ilunga leZANU-PF uMnumzana Joseph Chuma uthi labo babhekane lengxaki efanayo, amapholisa awakhethi abantu ngokuthi bakuliphi ibandla lezombusazwe. Amapholisa athi kufanele wonke umuntu alandele iziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19. Ukuhlaziya lolu daba, uSthandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe loMnumzana Swithani Chirodza, isikhulumeli se-MDC Alliance kobulawayo, endawonye loMnumzana Chuma, ilunga leZANU-PF, onguye osungula lingxoxo.
Le white voter education abantu bakithi bafundiswe isidingo sokubana ba-register, ngoba sikhathi esisikhuluma kunje sengozini yokubana ama-constituencies ethu nalawa avele emalutshwane lapha kobulawayo ezi-12 angagcina ehlile inombolo yangkhona isukile ku-12 isiya phansi mhlawumbe ugcine ukuthi ku-10 kube-9 ama-constituencies. Okuyinto esikhazayo nxa sesikhuluma ngendaba yokumelwa edale le-parliament. So kuqakathekile ukubana despite ukubana i-ZANU-PF kumbe i-MDC kumbe i-MRP kumbe yiphi nje iparty zapla iqoqele kwaphana, sonke siphume phandle siyoncengabantu ubana behambe beyorejista ukubana bebe lelungelo lokuvota, kwenzela ukubana ose kulokuthi siqineke ama-constituency kodwa ecine esengezwa ngenxa yokubana ke msukukhandile ukubana ama-voters ale kuyafana lezindaba yesekhawunti bangale mina nangikhangele iyodwa isikwazi ukubana indimele uyi-constituency iyodwa ikhishwe ulungele igola the constituency ikhadi bakizimele yodwa sikuzovela izimele yodwa. So singenza njalo sesigene one more constituency sesine-13 from 12 kodwa lokhu kuzenzakala bengaphuma beyovota nxa bengasukubangaba bayovota
sizokuthola bonke. Sesibuya kuwe Mnumzana Chirodza, alila ngxaki yini sike sakhuluma lo Mnumzana Mafesithi mamalunga MDC yabotsha nxa izama ukuqoqa umhlangano ukuthi bephula ama COVID-19 regulations even bengawephulanga.
Sicabile udaba lolu ngokuthi team kube singena ebantwini sikhankasa ukuthi abantu behambe beyo register nada ambalo kesabado kwethuselwa amapholisa indaba zokuzezipholisa bakazinakekazi nanjekuthi ihlali yethu yonke emalomishi besibona abantu bevakela amapholisa bona kababethise ibatshele ukuthi hhayi alimelangeihlali. So into engiyibonayo ukuthi khonoko ukhankaza kuza phanjanisa vele amapholisa ngoba amapholisa
Mnumzana Chuma, ungathi kule ngxaki yini abantu bathese ababhekana lazo?
Angeke ngabakhulumela kodwa ngiyakwazi ukuthi lapha bengavunyelwa ukwenza imihlangano ukuqela lathi sizisile kuzamkezi bekungela mihlangano esiyenzayo besingabutanisa abantu ngenxa ebhubhane lwe-COVID savala namahofisi. So ngesanye isikhathi ngiyabona wonke umuntu vele ebenjani ebengeneliswana aphume kodwa ngemva kokurelanswa kwe-lockdown kathesi sokuvunyelwa ama-gathering asika-50 abantu, ngibona ngantu sokungahambeka kuhle kwenzeke-ke ngendlela efaneleyo. Akukhethile ubana ungayikuphathi lathi sinjeizanipeu besingavunyelwa kwezinhlalo naleyo.
Siyabona ibandla lakho lithi baningi abantu ababuye ukuzolixhasa, liyakubona yini la khona ngapho kobulawayo?
Abantu abaningi balokhu bebuya bedinga ukubana bajoyine bebe ngamadlela ezanipeu. Nakhona ngapha kobulawayo kuyatholakala kwenzakala sibishi. Kunabantu belade behamba besona besebenzisa ibizo eliphathi besezukuganga besaza ngephathi, kodwa iphathi yena ingamelanga khonoko. So sesiqhazile ukubana sibe siba winder of sibathuba abantu abantu abanjalo siba expose because ukuthi bakhambile bathi hawu noko xa unti bona into le yisida kambe hayi asosida ngabantu nje bade beyihlukumeza bephakathi
ingqobe isikuwe mnumzana Chirowodza, uyavumelana lokuthiwa ngumnumzana Chuma?
Hayi, abezanu vele ndabana phela ngabantwana benkosi ngabantwana bakamngani nangapha lapho kabafuna bengabotshwa kana nje lama-decision abatho abantu abamdisi abasikona basuke kumemdisi behamba kuzanu ekwedekwe zane ndoke beyamalunga ezanu pierre kodwa bebanyeni kwedlula 200 akuna muntu obotiweyo. Abe-MDC bengahlangana noma bengu-5 bathesi kule ndaba le-chief yaba abantu abayi-9 and bese bekhulume egceni ukuthi bayi-9 abantu ababotiweyo, kodwa singasikazi ukuthi umthetho ukuthi above-5 abantu nxa bebanyeni kwedlula lapha kokulawa abantu sebedisele kakhulu ukuthi nje akusaphumanga emaphepheni yasemsakazweni ngoba akusela muntu osuke wabotshwa, kodwa amapholisa azamile ukuthi banise inhlangano. So engingakutsho ukuthi nxa ngikhayeka umsebenzi onalo ukuthi khangas ukuthi abantu behambe beyerejesti kuvota kuyaba khona futhi ukuthi kungatholakali ukuthi amapholisa ayabeziphambanisa ngoba
sesikhangela usekelo kubandla lenu ke siyabona lapha emsakazweni kuthiwa abaningi abe-MDC sebejoyina ibandla le-ZANU-PF. Lina lingathi liyawathola yini amalunga amatsha?
Lina amalunga amatsha siyawathola, abaqoqa izomhlangano barejecta abantu nsuku zonke, kodwa sonto esingathi thina singahambe emaphepheni kekuntatheni indaba ukuthi mina ngatsho ukuthi ngingakodlulileyo bagcekezile endini yami bona laba abantu abasekendalaezanie bayathatha iy'mpahla zami ekule-MDC. Kwakumangalisi ngasuka zomhlangano bekwezi impahla zeazikwazi ukuthi zobe zimpahla ezitebe ngodlami.
Lo ngumnumzana Swithan Chirowodza, isikhulumeli se-MDC Alliance kobulawayo, obexoxa endawonye lomnumzana Joseph Chuma owezanu-PF belo Sithandekile Mhlanga we-Studio 7. Kuyaxokozela lokufuthelana kwezombusazwe eZimbabwe okulomkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party osephila lenyamazana zasendle ngenxa yokwesabela impilo yakhe kumbe ukuthunjwa ngabanakanelwa ukubana badlelana lohulumende. Baningi abadlela evalweni lanxa bezanu-PF besithi besaba umnyama ongelampisi. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
Umnumzana Mqondisi Moyo uthi kasoze asuke eZimbabwe loba esehlala egangeni ulandela ukudingwa kwakhe endlini kobulawayo ngabantu ababehlomile athi babefuna ukumbulala.
Engikwalayo mna vele yikuthi sibe sihlala sibaleka siya kwamanye amazwe ngoba sinanzelela ukuthi iZimbabwean government ikwenzela ukuthi nxa uyi-leader iku-isolate ikwehlukanisele abantu ungasabi le-contact laba ngoba bayananzelela ukuthi i-MRP iyenza ama-indros amakhulu abantu bayayihloniphi i-MRP bayayijoyina iyabalwela abantu. So ngalokho-ke ngizaqhubeka ngizame ukuthi sikhuthaze abantu ngoba esizama ukukwenza okukhulu yikukhipha okwesaba ebantwini. Njalo amazwi ami esengihlala ngiwakhuluma kula amalanga yikuthi thina sehlukene lobaba uJoshua Nkomo abamgijimisa ngoba wayefuna iZimbabwe yonke. Thina sifuna imthwakazi sithi abasiyekele bangasigijimisa emzini wethu ngoba kasifuni iZimbabwe yabo, kasifuni iHarare yethu, sifuna ilizwe lethu. Yikho sisala lokuphuma kwelikamthwakazi sithi hayi sizogudlana labo, sihlukumezane labo, sikhona apha kwelakithi.
Umoya uthi ilizwe leMelika kalikhulumi ngokukhahlanyezwa kwakhe lamalunga e-MRP okwaqala besanda kuvimba umnumzana Floyd Ambrose okubandla leZANU-PF wayezama ukuhluthuna impahla kamnumzana Brian Davis eplazini eNtabazinduna.
Sikuzwile okukhunywe yi-America isola kakhulu ama-human rights violations aqhubeke esenzakala eZimbabwe esenziwa yihulumende yeZANU-PF lapho abaqhubeka bebopha khona kakhulu abantu be-opposition. Kodwa kusidanisayo ukuthi i-America layo ikhuluma kakhulu ikhangele khona leHarare. Ngapha kithi eMathabeleland kobulawayo ayikhulumi ngakho. Sinje nje ngikhuluma nje ngumuntu osekucatsheni kusukisela mhlaka 10 March wanalinyanga sokuze kuyilanga lesi-20 ngihlale egangeni ngenxa lawo abantu abangilande ebusuku amasosha lamapholisa behlomile bethwele imbhobho befika i-12 emzini wami.
Umnumzana Innocent Ndibali okubandla le-Economic Freedom Fighters Zimbabwe uthi akulunganga ukuhlutshwa kwabaphikisa uhulumende.
Kubi kakhulu, kubuhlungu ukubona abafowethu besabalele becatshile becatsha ngoba bezama ukulwela ilizwe labo. Akula muntu ongathaba ebona abafowabo besabalele besaba kuyukuthi kulento ezenzakalayo elizweni. That one sonke kumele sikukondeme.
Undibali uthi abalamacala kumele baziveze ngoba abanye abantu abadinga abanye ebusuku izigebengu.
Nxa uvery innocent kungela ukuthi kulecala olwenzileyo. Yebo ye, kukhona abantu abangakulanda ebusuku abangasibo bomthetho, abanye abayizigangi, izigebenga ezihamba ngebizo le-government. And izigebenga lezo sihlala sithi ku-government, bambani abantu laba abahlukumeza abantu. Ngoba bakhona abantu laba abahamba abanye bezithi bangama-government officials. So lokho baba Gipsy siyakukondema regardless ukuthi kusenzakala kumqondisi kumbe kubaba uHanana. Lokho siyakukondema in strongest terms. Kodwa kufuze lakho sikhangele ukuthi bona bayenzeni.
Owethule ngundibale kumangalisa umnumzana Mthulisi Hanana, umqondisi wenhlanganiso yedumiso Dabeka Foundation owabalika eZimbabwe edingwa ngamapholisa ensida.
Kubi ukuthi uthethe aku-opposition athi anxa sidinga uhulumende amjustify athi uhulumende kayisuye ngoba izigangi. Ngoba kusasa undibali naye uzavuka esegidliswe nguhulumende kumbe sebulawa kumbe sokutheni. Siza kumakhatshana sithi akutsho ukuthi uyakudeserve undibali ngoba kumbe ubule wezigayi. Akumelanga senze njalo. Nxa kulomnyothi ohlukuleziweyo ethitshwe ngendlela engayisiwo ngumthetho, thina kumele sikhondeme sibone khonokho kubo okwenziwa ngumthetho ngoba indlela yokubothwa kwabantu siyayazi. Yikho ikomenti yami kuthiwa kungenwa endlini kamqondisa umoyo. Ngathi mina nxa umoyo elecala akabotshwe kukhanya.
Umnumzana Joseph Chuma okubandla leZANU-PF uthi kumele abantu badlelane kuhle kulokuthi balwisane sonke isikhathi.
I do not know why abantu bele tendency yokufuna ukuthi bona your enemy should be my enemy. It should never be like that. Undibali uzigqume into esemgceke ebuza izinto ezigenuine futhi. And lami ngikubuzile khonoko ngathi kahle kahle kathi vele wena uyabusilvelani into ezagcina ukwenzela una uhataniswe ugidiniswe kwenze konke lokwana. Asiyo nto enhle ukubona abantu behlukumezeka becatsha becathiswa besenzani ngoba akukho emthethweni.
Uthuma uthi abanye abalandeli bakamoyo bepula umthetho wokubulawayo.
Abalandeli bakabhodi wami umqondisi bahamba phambi kwesentral bathisa amakhaya ngobana bajikijela amatshe esenzwa and then ufuna umthetho uhlekelele uthi no it's okay they've got the right ngoba it's an opposition party. No, we can't have that.
Noma kunokuxokozela elizweni umoyo uthi abantu kumele bazimisele ukulwisana lombuso kamnakagwa.
KuZulu ngithi asiqineni sime isibindi. Ngihlala ngisitho ukuthi umzabalazo wethu uspiritually, impi yethu esiyilwayo aso yezandla, aso yembobho, aso yezintonga, yimpi yakomoya. Amathunga kithi wonke azasilwela.
Akwaziwa ukuba umoyo labanye abadlela evalweni bazokwenzani ngokuya kwesikhathi eZimbabwe. Abadala bathi sizayicela isivuthiwe. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, nginguGibbs Dube.
Singeke ehlukane izihlobo, wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. ingcwethi zezempila kahle zithi lanxa incomeka imizamo kahulumende yokulwisana le-COVID-19 kusese kunengi okusamele kwenziwe ukufundisa uzulu ngalolu bhubhane kanye lejekiseni yokuzivikela kulo eye-vaccine. Silugqiba lapha-ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo, uMpraxidis Jeremiah.